ngoba bekudlo ngxoxo kade ikhona emsakazweni omunye khona pa wireless elizweni lapho esibuze khona uminister uMavima ukuthi imali iphuma nini wasithi yena imali iyaphuma inyanga nale ingapheli imali yakhona yi 200 bond umetholwe ngabantu ukuthi basizakale so kodwa namhlanje ngikhuluma kunje akula loyedwa othe seyitholile
alisoli ukuthi kungaba lobandlululo kumbe okunye
inkinga ekhona ukuthi abacacanga ngokuthi indlela abayisebenzise ukukhetha abantu yipi so akula ongathi ibhalwe lapha nansiyana asikhangeleni ukuthi abantu abazuzileyo kumbe abazazuza bayaqondana bengithi lokho kubhalwe ukuthi indlela abakhethwa ngayo iyavumayo abathola imali kumbe bazayithola imali ukuthi bayithole so kathesi inkinga esilayo ukuthi kasilakho kubhalwe khona ukuthi singathi hayi abantu abazathola imali kukhangele izinto lezi lalezi lalezi lezi nangu soyitholile and kuyatsho ukuthi hayi lo muntu imali ade mele ayithole so khonokho kuba le kudala imibuzo yokuthi kuzaba kukhanyiswa ngeqondeyo yini bekuzaba lobandlululo so kuze kube isikhathi sokuthi imali le ibuyembi kubuya nini asikwazi njengoba kuthiwa inyanga ingapheli mbe kusasa asikwazi kodwa-ke nxa sekuthe kwakucaca khonapho-ke sesizathi kithi naye ngendlela esibona ngayo lapha kuhambe kubi lapha kuhambe kanje lapha kuhambe kuhle nxa kuhambe kuhle
amalunga enhlanganiso yakho awuqhuba njani umsebenzi
kathesi sikhuluma kunje akuvaliwe ngxi akula abantu abasebenzayo abantu esisebenza labakula abahamba emkambo ukuthi bayithengisa bathwele imali baphile sokuvaliwe akula muntu osemsebenzini nxa ngikhuluma nje kunje kusitsho ukuthi-ke kulobu nzimanyana kakhulu ezindlini lapha abantu abaselamali ezokuthi bathenga ukudla ngokunjalo-ke kuyisifiso sethu sokuthi ngabe kuyaphakanyiswa mbijana abantu benelisa ukuthi bayehambe emsebenzini kumbe kube lamazopho ukuthi abantu nxa besiye emkambo kuhamba inani elingaka nxa kusenzela ukwehliswe phela ukuminyana kodwa-ke ngesifiso sethu ngaba kuthiwa kuyavulwa ukuthi abantu bakwanise ukuthi basebenze ngenani eliphansi njalo futhi kulandela izinqumo zenezo ezibekiweyo zokuthi kwehliswe ukumemetheka kwamkhuhlane ezigqugquzelwa inhlanganiso yezempilakahle yomhlaba jikelele i-World Health Organization so kuyisifiso sethu ukuthi ngabe kuyavulwa mbijana abantu basebenze at least kube ngconywana andi babe bethola kushala kunokuncane ukuthi bona bethi bazothenga ukudla ngoba inkinga yokuthi abantu abazisebenzayo kabala mali ebayibekayo esingama-savings ukuthi benxa sokunje umuntu edobha ikhadi lebhenki ahambe athi ngijhiye kuidola kwami laphanamanani edobha isawuto lephakethe lamatemba kathesi-ke akula akunjalo so ngokubona kwethu ngakuthiwa kuyavulwa mpitshana abantu basebenze kodwa bekhangelwa ukuthi balandele izinqumo zokuthi kwehliswe lo mkhuhlane impahla zokusebenzela besifisa ukuthi ngabe uhulumente nxa yenxa kuvulwa kunjalo akhuthaze ukuthi abantu bagqoke izinto zokuzivikela kumbe ngamamaski lawo abantu bevunyelwe bagqoke nala even okuzibazela okuzithungela siyawazi abantu abasebenzayo abaningi fele basebenza ngezandla abanye sibathungela kumamaski ngomnakano othi nxa singazi abezempilakahle sinakana ukuthi angancedisa ukuthi avikele ukumetheka komkhuhlane lo nxa abantu bengabamba naleyo-ke imilayezelo yokuthi baziphathe njani nxa besebenza.